tisendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani zilukandaba kwelamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 Nkwenkwezi 2020 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngemva kokuxotshisa amalunga edale lephalamende amane izolo, ibandla le-MDCT lithi lizaxotshisa abanye njalo.
Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uChamisa waxotsha umama uKhupha. So wayemxotsha esebenza apha amandla, wayesebenzisana nezandu.
Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezavela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo.
Ehlelweni lokuncedisa abantu ngemali, uzathola ukuthi bona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle, ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili.
Lamhlanje sigqiba ingxoxo esiyenze lolwela ilungelo likaZulu uMnumzana Josphat Mzaca Ngulube.
Engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona, ikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe. Ukudla vele kunzima, ingubo kunzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. MDC elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi lixotshise amalunga e-MDC Alliance ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa edale lephalamende izolo, ngoba lifuna kukhanye sobala ukuthi ngubani umkhokheli we-MDC uqobo. Leli bandla lithi lilakho njalo ukuxotshisa amanye amalunga kaChamisa kudale elifanayo. Usomlomo wedale lephalamende uMnumzana Jacob Mudenda wazise izolo ngokuxotshwa komeli weDangamvura uMnumzana Prosper Mutseyami, umeli weKwazana East uMnumzana Charlton Wende, uSenator weMidlands uNkosikazi Lillian Timvios kanye loNkosazana Thabita Khumalo weProportional Representation, ngemva kokulobelwa incwadi nguMakhuphe esebenzelana loMnumzana Douglas Monzora loMnumzana Morgan Komiti. UMakhuphe uthethe inyathelo leli ngemva kwesinqumo somthethwandaba weSupreme Court esokuthi nguye owayemele ekhokhele ibandla le-MDCT ngemva kokubhubha kukaMnumzana Morgan Tsvangirai, hathi uMnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abakaChamisa bathi okwenzakale izolo lokhu kungaphandle komthetho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMakhuphe uMnumzana Khaliphani Phugeni, waqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abathi basebenzelana lezanu PF na.
Hayi, lokho ukuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukukulandela. Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uChamisa waxotsha umama uKhupha. So wayemxotsha esebenza apha amandla, wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi. Uma ngabe wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi uxotsha umama uKhupha, hayi kuhleke angafaka leyo inference. Kodwa thina sisebenzisana nezandu, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambisa eSupreme Court. ISupreme Court yafika yasi-exonerate ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibaviza, ithinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna confuse abantu. I-alliance ayiso political party, alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarekhodileyo thina. Sisazobarekhola vele abalokhu nje ubona abanye lokhu bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarekhola vele ngoba umthetho utsho kanjalo. Aso nto esiyenza ensitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edale lephalamende?
besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu the new sheriff in town bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini manje besifuna ukubabonisa ukuthi i-supreme court ingakhuluma ikhulumile awukwazi ukuthi uyizibe i-supreme court ingathi ayikhulumanga wenze i-judgment ibe academic ayikwazi ukuba academic i-judgment ukuba academic ukuthi uyichaya indiva nje i-judgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu yikho lokho kwenzakala mangabe ungakuthandi uya-aphila mangasakwazi uku-aphila ngumthetho eZimbabwe so asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho
bakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaThamisa kuyiwe kukhetho akulalutho elingaluthola lina
hayi free speech phela le wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma ngithi it's a free country wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye akwalelwa it's a free country engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe i-MDCT njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa against umama ukhuphe embiza i-dividend efuna ukumtshisela endlini
umnumzana Khaliphani Mphugeni isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubexoxa le-studio 7 ecingweni ekobulawayo untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomunye wabaxotshiweyo edalela ephalamende unkosazana Thabita Khumalo yena othi kusobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe basebenzelana lebandla leZanu PF
hayi lokho kokuthi uThamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukulandela uzokhumbula ukuthi 24 months exactly 2 years ago yena uThamisa waxotsha uMama uKhuphe so wayemxotsha esebenza phamandla wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi mangabe wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi uxotshe umama uKhuphe hayi hayi kuhleke angafaka leyo inference kodwa thina sisebenzisana nezandu thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yi-Supreme Court onguye owasihambisa e-Supreme Court i-Supreme Court yafika yasi exonerator ngesilungu yambamba icala yena so kungenxa yalokho yikho sibabiza ithi nguchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukuconfuse abantu i-alliance I saw political party alliance ngamaqembu ang seven. So kulabantu abaku alliance abangene ngecembu le MDCT yibo abantu esiba recordileyo team. Sisazoba recorda vele abalophe nje ubona abantu lokho bezibiza bethu bona bangabe alliance. Sizoba recorda vele ngoba umthetho usho kanjalo. So into esiyenza emsitha le into esayikhulumayo ngasemuva namanje siyakhuluma umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edalela eParliament?
Besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu the new sheriff in town bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini manje besifuna ukubabonisa ukuthi i-supreme court ingakhuluma ikhulumile awukwazi ukuthi uyizibe i-supreme court ingathi ayikhulumanga wenze i-judgment ibe academic ayikwazi ukuba academic i-judgment ukuba academic ukuthi uyichaya indiva nje i-judgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu yikho lokho kwenzakala mangabe ungakuthandi uya-aphila mangasakwazi uku-aphila ngumthetho eZimbabwe so asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho
bakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaThamisa kuyiwe kukhetho akulalutho elingaluthola lina
hayi free speech phela le wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma ngithi it's a free country wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye akwalelwa it's a free country engakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe i-MDCT njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenzisa against umama uKhuphe embiza i-dividend efuna ukumtshisela endlini
unkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga edalela ephalamende axotshiweyo unkosazana Thokozani Khuphe edalela ephalamende izolo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-studio 7 akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezavela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ubikwa esithi kufanele ugatsha lukahulumende olubona abaswelayo elizweni olwe-social welfare lwabele abampofu impuphu ngokuphuthuma. Okhokhela lolu gatsha umnumzana Paul Mavima uthi uhulumende usaqoqa imali yokupha imuli eziswelayo kanye labanini bamabhizimusi amancinyane ngesikhathi indawo eziningi zivaliwe ngohlelo lwe-lockdown olokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo eziphathamandla sebandla leZANU-PF uthi amabizo alabo abathola lokhu kudla kufanele aqoqwe izakhamizi ngokwazo.
Uhlupho esisuka sibe lalo kakhulukazi enhleleni ezinjengazona lezi uhulumende lapha azama ukuthi aphathise uZulu ekutholeni okokudla, ekutholeni imali zokusebenzisa, kakhulu-ke lekutholeni indaba zempuphu. Zinhlelo ezinhle kodwa kusuka kuphice ngenxa yokuthi khona kulabanye abantu abalobukhwaba ababisa izinto engantha zibuya ngohulumende kodwa kuyinto yabo abayicabangayo bona bevele befuna ukucasha ngomunwe. Engikutshoyo nango ehlelweni lokuncedisa abantu ngemali uzathola ukuthi bona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili basuka kulokuthi basebenzise ukudingeka kwenhlelo yokuthi ona into leyifike ebantwini abayibo abamele bethole usizo kwangena okwezepolitiki. Lokhu ngikutsho lapha komlayo njengoba sikhangele uhlelo lolu belubanjwa ngama-councillors and ama-councillors lawa abaningi bangona phuze ngithi bonke ngabebandla ele-NDC. So ungakhangela uzathola ukuthi abantu ababhaliswayo ukuthi bazuze uncedo lwemali sokutholakala ontanga abancane abangabasekeli balelo bandla and then usuthola isalukazi omele lingabe siyathola asitholi lutho. So khonaphana kube sesifika kuphici ngitsho even la indaba empuphu leyi uthola laba abathiwa ngabejimazi bafike bethi sizoyenza izonali bengahlalanga phansi lezakhamizi ukuthi kukhulunyelwa nokuvunyelwa nokutshengiswane ngoba izakhamizi zize ezazanayo ukuthi lo uhlala lapha lo uhlala lapha babe sebeya lohlelo abangalukonsultanga lezakhamizi pho kuyazala ngomona. Into engiyifisa ukuthi ngabe uhulumende uyavuma avulele ukuthi yona lapha nxa indaba zinje into lezi kaziphathwe izakhamizi zingaphathwa yithi ama-politician ngoba mina njengoba ngingwebandla eleZANU-PF elibusayo ngizafuna ukubana ngifake abantu abebandla leZANU-PF labana abangaso bebandla leZANU-PF pho bona baqonde nga. So kulesikhathi sokuthi kumele sihlukanise into zepolitiki nxa into zinjiso sikhangele izinto zezakhamizi. So lapha kumele ngabe sigijimisa siqakathekisa izakhamizi kube yizo ezisitshelayo thina ezitshela uhulumende ukuthi hayi la asikubambeni so lapha asikubambeni siyana singakwenza njalo uzabona into ethi iyathutsha.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Namhla sigqiba ingxoxo yethu lolela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube njalo ophatheke kwezombusazwe. Umzaca Ngulube labanye bakhe abahlanu bagwetshelwa ukuhlala entilongweni okweminyaka eyisikhombisa besetheswa icala lokutshisa imota zesiphathamandla sebandla leZANU-PF elokitshini lesizinda kwaBulawayo. Kodwa bakhweza lolu daba emthethwandaba bephikisa isinqumo lesi base besiya eSupreme Court lapho abaphiwa khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail ngemva kokuvalelwa ejele leKami leHarare. Umzaca Ngulube uchasisa ngomumo wejele.
Vele lona icala kasidlale ngikhulumela kuyamisa ekwelami jele lona vele icala kangilalo yinto nje yenziwa ngokugijima njengokuthi njengento into yombangazwe ukuthi amunye umuntu fuza angene phakathi kumbe simkhawulise kuphela kodwa ngokomthetho akulacala engalenzayo ngobufakazi obukhona akukufakazi obutshengisa ukuthi ngenza icala kumbe ukuthi mina ngawufuze ngivuma nendicala okuthiwa iconviction kwafuza ngafike lapho ngoba vele icala kangilalo
bekunjani ekuvalelweni lapha bakuhlukuluzile nanga
engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona isikakhulu ngasikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe udla vele kunzima ingubo kunzima lokunye engathi ekani ijele elingcono lilamanzi lobukudla kungekho kodwa ihlobo seduzane zikuphathele indaba yami le indaba yepolitics ngoba vele indaba engabothiwa ngivele ngingayenzanga so le indaba nxa ungakhangela ukuthi njengomzaca engumuntu wangena kukhetho lwadlulayo ezimele yedwa waphuma lamavoti amaningi kathi seku-MDC which means sengumuntu oyesabisayo ukuthi sengayiwina liyana sengasiwini isiqindi se-Blow South indaba leli labantu abalemali ade beyilandelela esiphikisanayo kwezombusazwe athi bebhadala izimali even sifika ekame kwafika omkhulu omunye umphathintambo engathi uminister wafika elandelela indaba naleyi uthi efikile asihlalanga sikhathi sabantu sesithuthwa sihanjiswa eHarare ibi ndaba athi vele ibhadalelwa ukuthi ngihlale ejele ungakhangela even lesigwebo sakhona ngambi isigwebo sokuthi siphela ngo-November 2023 ama-elections ephelile so akuzange kube lula ikakhulu eHarare ihloko sezikhatshana ukudla kuyahlupha eHarare kulakudla ingubo Harare kulamanzi yikho ubonile kokunye ngukhiphileyo kufacebook wami kwaphuma sokuzinews zethu zigcwele kumaphephandaba chaining sitsho nje ngibalisa ubuhlungu ihlane labo ngoba into eyinanzela kakhulu laba abakhangela izibotshwa bayazincindezela kakhulu amalungelo ezibotshwa kananzile manje thina njengabantu esike esihambiliyo esikolo besibonisana labo amadala okuyinto abangayithandiyo so lokuthina sokwani sokuliwa but hayi mina bengizilwela izibotshwa bengingatroning border lapho phumaniseka khona bembazisa abakhokheli lapha denkona mbe kusesikurubhi kumbe kuseharare central bengisitsho njengoba ngisitsho ukuthi njengeharare ukudla kuyahlupha laba ijele leharare likhokhelwa ngaizibotshwa lezi ezingathi ngama-prefect ejele lawa yiyo bakontrola even ikitchin bebesithi bangathatha iporiji elijile besibethela amanzi konke kona lokho bekungasompilo elula athi khona ejele kodwa mina njengomuntu wade esazi amalungelo akho bengisima ngikhulume labo ngibonisane labo ukuthi hayi lapho eselikwenza seliphambanisa bengingesabi ukuthi enye into uyakuvela usazi ukuthi awulacala akungeke kwathosa nzima ngento ongayenzanga kodwa ngiyakubona kwami into enginazila kakhulu abantu abasemajele bayancindezelwa amalungelo abo kakhulu sikhangelela ukuthi laba abakhangela babe bayeyisa bekhangela phansi kodwa hayi mina bengiwamela lamalungelo ami ngibachasisele ukuthi hayi lapha seliphambanisa bagokheli bezindawo bekungekho lula sibili ukudla kwesikhathi lami ngebesikhathi ngebakhona lo mkhulu omkhulu le iphela kwenzakala ngokuswelakala kwama-nutrients aqakathekile emzimbeni besiba isikhathi labantu besiyalokwesikhwekhwenyana but hayi bengisiwa bekungela kudla ejele kodwa ngiqiniseke ngathi lapha ngendoda kufuze ngimi amajele alapha ekhaya kakho kalungelanga ukuphila kwabantu ngoba ivile ukuhlala kwakhona eHarare besihlala siminyene okungenziyo onje ukuthi ngathi indlu eyi-one njengemalokishini ibitholile abantu abayi-12 so kukuthi lilala likhroseni izinyawo umye gade phezu kwakho so vele bekunzima ikakhulu ejele lengifundele kilo i-Harare Central lijele liminyene kakhulu lonke amajele
umnumzana Josphat Mzacangulube ngolwela ilungelo likazulu njalo ephatheke kwezombusazwe ubaxoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo manje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba ashiyeneyo iphephandaba leHerald lithi kulezivotshwa ezedlula eziyinkulungwane ezimbili i-2528 esezikhululiwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokwekethisa ukuminyana emajele izibotshwa lezi ngezivele kumajele aselizweni lonke jikelele ezigoqela omunye kwetshelwe ukuhlala ejele weminyaka engamachumi amabili. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa ogatsha lwezendle olwezimpax abikwa ebulele indlovu edolobheni leVictoria Falls izolo. Indlovu le ibikwa ibisikhathaze kakhulu izakhamizi za leli dolobho ukugoqela lenkamba yamapholisa. Isikhulumeli sogatsha lwezimpacts umnumzana Tinashe Farao uthi izakhamizi zifolile zaphiwa inyama ngemva kokubulawa kwendlovu le. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko eliyithumele ngeWhatsApp.
Sabonani, 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 basakazi vestidio seveni, lani balaleli lonke. Hayi, okhuluma nguZamani ePlumtree kodwa esigabeni mphuma empandeni esigabeni semzaza. Hayi, corona ish nasebuTswana lapha bathi lockdown sisibulele. Hayi, sisibulele phela, sithona ezindlini akuphumeka kuhambeki. Hayi, le ndlala ezindlini lapha sisichaya kakhulu, sisichaya sibili kakhulu balalela. Hayi, kodwa inkosi khona balalela, nithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela, sizokhohlwa ngakho lokho. Sizokhohlwa ngakho shuwa balaleli. Hayi, ngiyabonga ukukhuluma labantu beStudio 7 zonke balaleli. Into ekhona ngiphela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga.
Eyi, silalele, siyabona, siyezwa. Ule ndlebe wathi uyezwa. Ya, ungathathi indlebe uhloma ngapho lwethutha ngapho uvale indlebe ungezwa ukuthi i-corona i-dangerous. Ya, kuqakathekile khona ukuzivikela. Ungathi ukuhlala endlini, ungahlala esendlini kodwa ungelakudla, kodwa bathi faka nale maski la utheletele la ubona ukuthi abantwana balala bedlile. Ukuthi uzivikele wena kuqakathekile kakhulu. Hayi, kuzophela, asithembeni kuNkulunkulu. Wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzo phila. Sinkalakathe ukuthi sithandaze kuphela uNkulunkulu uzasizwa. Uzasiphendula kwenye ilanga. Hayi, mina ngikhuluma ngukhuphe. Ya, ukhuphe. Khuphe womstedi. Ya, ilapho embuya khona, embe ngikhuluma ngalesi sikhathi. Hayi, uNkulunkulu uzasizwa, uzadlula kwi-corona. Sabe sisenze lokho esiququbele nje, ngathi khona phe sikhona siququbele. Asikwazi ukungenza kanti kwethintsha kuthini, but hayi, khona siyathova-thova khona okunje kokuthi, hayi, okuthi lathi sifake emlonyeni sisafake emlonyeni, asazi njalo kumbe baza extenda kula amalanga, asikwazi. Bangaextenda kulapho sizogumula emuva, kabese kurongo phela lapha. Sabe sokutshintsha ibhethi endodeni, hayi sokurongo sibili. Siyabonga sithi khoma kasisi.
Ukuzithoba langenhlonipho, balaleli beStudio 7, sisalibonani umhlaba wonke jikelele abanamela eStudio 7. Igama lami nguNjabulo wakwaDube Isibongo. Ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakwaMadlambuzi eMkhomeni. Ngizikhulumela nje kathandekayo, ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe, lithi siyenze njani nabantu laba esingabatsho ukuthi baphila amaphilisi omhlaba? Bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe? Bazophila ngayiphi indlela kanjani? Ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kufana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi. Nginje ngathandekayo, ngumuntu wezinyoka, ngiyisangoma. Ngizibuzele njalo kufana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali, kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana malingadedela nathi njengezanuse, sibonisane njengezanuse kubana lolu bhubhane singalumisa kanjani, ngoba ngizanke ngizwe nelizwe lilodwa noma liqhamuka kunini lizwe omnankakho kufana uthini, ngoba uyazi kufana ilizwe lakhe lilezanuse. Kufana ngatsho kufana abantu bakhe bayimele lenda. Yebo, iyasiyala ukubana lubhubhane lungangifuna kufana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesiyithwini kuyangena. njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini. Ngizibuzele ukubana okhithwayo kumele ngimhambise kibo ngalesi sikhathi saleli gcikwane, ngimenza kanjani umntwana bantu ehleli semzini wami? Ngiyabonga kakhulu bathandekayo lapheli khona lonke.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane okhangelelwe ukuba amele ibandla lamademokrasi kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Umnumzana Joe Biden ubikwa eseswela usekelo kulandela uphenyo olusanda yenziwa selokhu kwaqhamuka igcikwane le-coronavirus. Ingcwethi zogatsha lwe-United Nations zithi ukuthula kwele-South Sudan kulakho ukuthabalala ngoba iziphathamandla zalelo lizwe ziphatheke ngokubangisana ngezomnotho elizwe hathi ukuqinisa isivumelwano sokuthula. Ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ingcwethi ezisebenza esigodlweni se-White House zibikwa zisithi uphenyo olwenziweyo lutshengisa ukuthi kusiyafika inyanga kaNcwabakazi kungaba sekubhubhe abantu abedlula 100,000 bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Lolu phenyo luza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi ufuna ilizwe livulwe ngokuphangisa. Izolo bese kubhubhe abantu abedlula 71,000 kwele Melika. Khona ukubhubha abantu abayinkulungwane eyodwa kumbe ezimbili 1 to 2,000 ngelanga. Umaqondana ingoma yeshabalala rhythm esidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi besikhangele indaba ebesilayo. Ngemva kokuxotshisa amalunga edale lephalamende amane, ibandla le-MDCT lithi lilakho ukuxotshisa abanye njalo. Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla ukuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande ngesithi nxa lifuna ukuzizwa njalo indaba zethu yaningi ku www.voandebele.com.